Ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe edolobheni lakobulawayo sekubhahile osokusenza ukuba abakubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha osiphatheleni basebenzele evalweni. Unkosikazi Josephine Mutero okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emigwaqweni yedolobho lakobulawayo uchaza udubo ababhekane lalo ngemali yokuzibazela.
Mina angazi lokhu ngithengisa khona phansakibona ngiyaqalisa mina loku-identify mina le problem lokuyibona lo ye kusishayisa ngovalo ngobuya kuzwe omunye lapha uzwe sithi khona sishayisa ngovalo lokuthengisa nje loba singaphisi singanikwa ulwazi lokuthi yalikhayele kanjani.
Umnumzana muzi wakhe Moyo uthi imali eziyisiphamaso zikhona njalo lokhu kubangelwa ngumumo okhona ezweni.
Hayi imali zamafekhe zikhona sibili ngoba lapha thina esisebenza khona siyasizwa abantu bekhuluma omunye uzwa sikhuluma sithi hayi ngihlangane layo lami lapha senjaywe ngefekhe. So into ekhona sibili asonto ukuthi izinto ezingekhoyo zikhona njalo ngibona ngani ukuba khona kwazo kubangelwa nje ngumumo wona lowo khona lowo ukuthi abantu abasebenzi abalamsebenzi. So kukhanya yinto yonale ebahlupha kakhulu sokuyibutsotsi. Sebebadinga indlela zokunjani ezokuphila ya lapho ke khona ikholo bunzima khona njengathi thina imbangela yakhona yiyo phela enkulu ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenziwe nxa kuwukuthi kuyukuthi abantu abasebenzi kumele abantu besebenzi. So ngibona ngani khona lapho yiko okule nkinga khona ukuthi amafekhila umuntu engasebenza uyahola ucabanga ubusela ngingakucabangi.
Unkosikazi Margaret Moyo uvumelane lomoyo ethi abantu bathathelwa imali ngemali eziyisiphamaso.
Siyababona amafeka abayabuya labo abantu bayakhala akhona angazi ukuthi singayenzelani ngokuthi abantu bayathathela abantu izimali zabo abantu bayakhala ngoba abanika abantu amafeka.
Amabhanga ambalwa akhulume le-Studio 7 achaze ukuba imali eyisiphamaso ivele ayifinyeleli ezandleni zabo bayizwela emkambo wensitha ngoba banemitshina ehlola imali engenayo lephumayo ebhanga. Isikhulumi samapholisa unkosikazi Precious Mango uchaze ukuba abakabi labantu abamangala amacala okuthola imali eyisiphamaso edolobheni. Idola leMelika leRand lakwele South Africa yizo imali esezivame ukutholakala ezimalini zokuzibazela ezingathi zeqiniso njalo osiphatheleni bathwele imikhono ekhanda. EZimbabwe ungatholakala uthenga kumbe uthengisa imali yakwamanye amazwe emigwaqweni kuyabophisa. Labo abatholakala belemali eyisiphamaso kungakhathalekile ukuthi yimalini umuntu ulakho ukuya ejele okweminyaka edlula ithumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.